Hayi, umhumo we-coronavirus we-pandemic kulobubelo eMelika. Siyazi ukuthi nxa sikhangela iMelika jikelele, ungakhangela ama-cases amatsha ngelanga ngelanga, sokusale 61,000 abantu ababhubhayo ngelanga ngelanga, ku-average ku-464 ngelanga lengelanga. Abantu abasesibhedlela kunda about 41,000 abaku ICU abagula kakhulu ngama 11,000. Nxa kubuya kweze vaccination kwele Melika jikelele, on average I think there is 59% abantu aba fully vaccinated, then leyinye i 10 to 12% esiyaphiwa injection eyodwa. So hayi, abantu bayaqhubeka lokho bevasinethwa. Njalo ungathenazela abagulayo abaningi ilaba abangatholi injection ye-coronavirus. E-New York State jikelele, ama-cases amatsha asekuma-5,000 ngelanga, abantu ababhubhayo i-15 ngelanga. Njalo abantu abavasinethed e-New York ngama-68%. Fully vaccinated. Lokhu kwenziwa ukuthi ama-companies amaningi e-New York athatha umthetho wafaka i-federal government ukuthi abantu emsebenzini kumele bebe-fully vaccinated bengakaphenduki emsebenzini. So yikho kubangela ukuthi kukhanya e-New York abantu abaningi bakhuthala ukuthi behambe bethola injection yonke.
Abantu belokhu begqoka amamaski lokuchelelana yini endaweni ezihlangana abanengi?
Uma sibheka indaba yamamask e-New York State, abantu abafully vaccinated kungani bona abale-freedom mbijana ekuthini kumele begqoke amamaski ngaphi, ikakhulu ungakhangela emsebenzini eminingi e-New York State. Nxa ufully vaccinated wasayina ifomu usitsho ukuthi ufully vaccinated, ungasebenza ungalayo imask, kodwa kumele uyenze i-social distancing. But labo abangavaccinethanga kumele begqoke imask sonke isikhathi nxa besemsebenzini. Njalo ezindaweni eziningi-ningi ku-public space, emajimu kumbe ezitolo, emabha, laku-public transportation, ezibhedlela, langaphi langaphi, wonke umuntu isikhathi esiningi kumele ugqoke imask. Kodwa njengoba ngishilo, aba-fully vaccinated kwesinye isikhathi ungathiwa bona imithetho yakhona iyajika mbijana, kodwa bayazama ukuthi nje umuntu wonke egqoke imask.